siyabonga ndimi lojonga lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 18 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikwam ku udlalela laba sekeli saka kisibanda athi abantu ewayithithi besiba khona abantu abanda kuphela abazali into kuze ngamasango bantaba babuye bephathi kezodi.
Kuqhamuka udlakela kobulawayo lapho okubikwa kulwisane intsha yebandla le-MDCT ngaphambilini komhlangano obukhokhelwa ngumnumzana webandla umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza uzulu ukuthi engangeni kukhetho lama-by elections.
So bekuyikudiscuss ukuthi kanti kuyini okungenziwa yenye amanyathelo wana angathatha abantu abajanawo bakhanye babebevoyi so ngathi khathesi nje osokube khona yiwana la ama-conversations elisina.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abemazweni asezansi kwezwekazi le-Afrika bayahlangana eJohannesburg kwele-South Africa benikana imbono ngenhlelo zokuzithuthukisa.
Ibandla le-MDCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi akhe ukuthi umumo wezenotho usonganeno elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uqhamuke udlakela ngempelasonto edolobheni lakobulawayo lapho okubikwa kulwisane intsha yebandla le-MDCT phambilini komhlangano obukhokhelwa ngumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza uzulu ukuthi engangeni kukhetho lama-by elections ngenyanga kaNhlangula. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tamborinyoka ulandule ukuthi kube lobudlwangudlwangu esithi imihlangano kaTsvangirai iqhutshwe ngokuthulwa. Abazi ngokwenzakaleyo batshele iStudio 7 ukuthi impela kulokufuthelana ngokungangeni kukhetho lama-by elections abanye besithi lokhu kufana lokupha ibandla leZANU-PF izihlalo ngokungangeni kukhetho lolu. Idolobho lakobulawayo liphakathi kodubo lokungezwani kulandela ukumiswa kuba ngumgcini sihlalo okwenziwa umnumzana Gift Banda umthethwandaba we-High Court ngemva kokuba umnumzana Matson Hlalo ekhwezele oludaba esithi umnumzana Banda kamelanga abe ngumgcini sihlalo ngoba engelaminyaka emihlanu esebandleni njengalokhu okunqunywa yisisekelo sombuso sebandla.
UDokazi Sibanda owayekethe ukuba ngomgcinisihlalo lolu daba lusalungisiswa laye sowaxotshwa kulesi sikhundla. Kubudlwangudlwangu obuqhamuke ngempelasonto kubikwa kulimale abantu abambalwa. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Moyo walile ukukhuluma iStudio 7. Unkosikazi Khuphe elaye ubengatholakali kumakhalekhukhwini wakhe. Isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tamborinyoka utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga ukuthi kuqhamuke udlakela emhlanganweni kaTsvangirai esithi kube lokuthula uTsvangirai wenelisa ukwethulela uzulu izizathu zokungangeni kukhetho nxa kungaguqulwanga imithetho. Kodwa umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-MDCT iVeterans umnumzana Suthan Chirodza utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kuqhamuke udlakela emhlanganweni kaTsvangirai.
Ngokuqhamuka udlakela yilaba sekeli saka kisibanda athi abantu ewayithithi besiba khona abantu akabanda kuphela abazali into kuze ngamasango bantaba babuye bephathi kezodi ebingamakhe insimbi mbone lequba besithi bona abafuni abantu abalandeli babuhlalo abafuni abantu abe-veteran activist association ebizwa ithiwa yifa laba abathi kuthiwa ngamanga obviously abantu ababezama ukuthi bezama ukuthi bekhulu umbilo phansi. So liqiniso ukuthi abantu bekhifeka, abantu aba izakhamizi ezazibuye ukuthi zizobona zilalele ubabuTsvangirai, umongameli uTsvangirai, zagcina ziphuma eWhite City zizihambela. Ngingatsho futhi ukuthi kwaba yisimanga ukuthi bona laba abantu ababe supportive banda bathe befikile eWhite City abazange behloniphe umongameli uTsvangirai, okwenza ukuthi umongameli abize abafana ababili lapha ehleli khona wabakhuza ngoba abafana labo babe hlabela ingoma bethuka uKete Seneprovence uDokasa. So laba abagriqhaka zange bebe violence, hhayi labo abantu baqamba amanga.
Kodwa khona kukhona yini ukungezwani phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosazana Thokozani Khubi?
Angikwazi ukuthi lokhu angikezwa ukuthi kuthiwa kulo ungazwisani. Into engiyaziyo kuphela ukuthi i-National Council edlulileyo kwaba lokhetho, abantu bekhetha ukuthi bengene ukhethelelwa ama-by-elections asevukulela abuya ngoJuni. And u-Vice President Thokozani Khubi waba behlekana uthelela abantu enayehluleka ukuthi ngenqobe kulelo. So angikwazi nga kulo kunye, kodwa into esizibonayo zisenzakala ngathi ku-ground ukuthi abantu abasekela o-Gift Banda abazange besincedise.
Umnumzana Swithani Chirodza ngumgcini sihlalo we-MDCT Veterans Association bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni eJimila eCholocho ngempela viki lapho kuncintisana khona uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo webandla lezanu PF kanye lomnumzana Busani Ncube lonkosikazi Gertrude Sibanda abancintisa bezimele. Umnumzana Tsvangirai ubikwa ekhuthaze abasekeli bakhe ukuthi bengayivota kulolu khetho uhulumende engakaguquli imithetho ephathelane lokhetho. Okungumbiko ohamba ekukhuluma emkhambweni lakhe uthe kusobala ukuthi umnumzana Moyo uzanqoba ngenxa yokuqelibezela kwebandla lezanu PF okugoqela ukuthenga amavoti ngokusungula inhlelo lokupha abantu ukudla ngesikhathi sokhetho kanye lokuletha abantu abavela ngaphandle kwalesi isigaba ukuthi bezovota. Kodwa umnumzana Busani Ncube ugcizelele ukuthi usebenza lebandla leMDCT njalo okhuthaza abantu ukuthi bemvotele.
Hayi, bekungakabi lohlupho ngoba eqiniselele likhona ukuthi bengakaze ngikayise ukugijima kakhulu ezigabeni. Ngingazama ukuthi ngiyagijima lapha phakathi kwabantu. Iproblem enhlangana layo ukuthi ngiyathosana ukuthi ama-members engiyabe ngilawo babe sebeke bathuselwa ngabantu bezanu ukuthi bisanini lokuze nama-t-shirt enu ye ningavotela uBusani ngoba uBusani ngala lutho. So votela nini uJonathan Moyo ngoba uJonathan ngumuntu ongasincedisa ngumuntu olezinto zakhe. Okuyikuthi abantu bagcina sebesithi khona nabona abasakwazi ukuthi bayenzeni ngoba babe betshelwa ezinye izinto ngapha kodwa bona bengabephathi ngoba mina ngisebenza labantu be-MDCT.
Kodwa liyakuvuma yini khonokho ukuthi lisebenza labe-MDCT?
Mina ukusebenza kwami nabantu be-MDCT kuyukuthi njengomuntu obevele engu-organizer we-district. So kuthe sokusiwa kuma-election sasesitholisana ukuthi kuthiwa i-MDC kayiyi ekhethwe. Sasesiyahlanganisa-ke labanye ukuthi khona na akungeke kwenze ukuthi uJonathan Moyo angene enguye yedwa kukho siwena. So sasesikubona kufanele ukuthi khona namina ngingene ngibe yilokuze i-independent.
Manje njengoba sizwile umnumzana Tsvangirai sithi abantu bengayivota kodwa behambe nje baye xakaxa amaphepha kuzayenza abantu belivoteleni.
Kungenza ukuthi abantu bengayivota kuhle ngezizathu ezithile nezithile, kodwa-ke eqinisweni ukuthi abantu bona ngokwabo kufanele ukuthi khona nama bengabantu befuna ukuthi bakhethe ummeli wabo bahambe bayovota ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi umuntu wabo obameleyo ngubani.
Siyake sibone njalo kumaphephandaba kahulumente lemsakazo besithi khonokade likutsho ukuthi bathi kalila lutho. Kuyalikhathaza yini nxa selikhankasa laphana ebantwini?
Ngathi akusikhathazi kakhulu ngoba bekungadingi ukuthi umuntu lolutho olunganani kumbe kulezinto ezinganani. Sikhangele ukuthi sifuna ukumela abantu beTsholotsho North ngezizathu zokuthi vele azisafuni ukuthi sivotele iZANU-PF.
Njengoba lisitshutha likangeni kakhulu ebantwini ukhetho solusondele, kwenza ngenhliziyo yenu yonke lokhu ukuthi lifuna ukuncintisa abantu bafuna ukuzwa ukuthi kuyini elibaphathele khona?
mina ngenhliziyo yami ngisebenza ngenhliziyo yami yonke kuphela into ebisafana ukuthi ngihlanganise ngayo ukuthi ngisathi kumelele ukuthi banginikeze i-transport ngoba ngakhuluma labo engangikhuluma labo mayelana ngokungena ekhethweni babethembisile ukuthi bazanginikeza i-transport okungena ebantwini so lakhathi esingilokhu ngibhizi ngikhulumisana labo anytime ngingangena phakathi kwabantu
siyabona inhlelo ezine ngesezisungulwe ngumnumzana Moyo lina-ke libathembisana abantu
iZanu-PF ingenile ngezinhlelo eziningi kodwa-ke abantu bona babe bekufanele ukuthi khona nababekwazi ukuthi iZanu-PF vele seyehluleka yehluleka kudala okuyukuthi lokhu eyabe kwenza yona iyabe isenzeka ukuthi khona nabayivotele so thina esikucelayo ukuthi abantu bengayivoteli bakwamukele khona lokhu ababe bekwenza ba into yanamhlanje ngemva kwakusasa kuyabe sekungasekho sekudlulile ukhetho
lo ngumnumzana Busani Ncube onxintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seCholocho North edalele ePhalamende kukhetho lwama-by elections oluzayo ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eCholocho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abavela emazweni asezansi kwezwekazi le-Afrika bathe gwaqa eJohannesburg kwele-South Africa lapho abanikana khona imbono ngenhlelo zokuthuthukisa ontanga abazenzayo emazweni abo. Abasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngamathuba akhona kwezamabhizimusi e-Afrika, ezentuthuko, ezemfundo kanye lodaba lokungena lokuphuma kwabantu emazweni achiyeneyo, i-immigration besola ukuhlaselwa kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa, i-xenophobia. Umhlangano lo uqale izolo njalo uphela kusasa. Abakhulume kuwo bagoqela umeli weMelika eSouth Africa lomkamongameli weleNamibia unkosikazi Monica Geingos. Besuka emhlanganweni lo abasakhulayo laba abaza kuya emazweni achiyeneyo ukuyasebenza le nhlanganiso ezichiyeneyo ezenza imisebenzi ehambelana laleyo abayenzayo emazweni abo. Sixhume omunye wabo umnumzana Emmanuel Ndlovu osebenza le nhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo ozasebenza le nhlanganiso yeMercy Corps e-Abuja kwele Nigeria okwenyanga ezintathu kuqala ngolwesithathu. UNdlovu uchazise okuningi ngokwenzakalayo emhlanganweni lo.
Ungakhangela i-population ye-Africa vele ukhangele ukuthi ingxenye by 2050 ingxenye yabantu kuyosekungabantu abatsha and by then ama-policies lemithetho ezakisikhona ezafanele ukuthi njani ikhangelele kakhulu engade kupromotheni abantu abathi ukuthi banjani ba-realize i-potential bathole amathuba bathole imisebenzi baqala amabhizimusi. So bekuyikudiscuss ukuthi kanti kuyini okungenziwa enye amanyathelo wana angathathwa abantu abatsha nabo bakhanye naye babe bevoyi. So ngathi khathesi nje osokube khona yiwona la ama-conversation zelesinawo
liqeda lomhlangano sokusenzakalani sizwa kuthiwa abanye benu baza kuya emazweni achiyene.
Kuliqiniso mfowethu, umhlangano lo uthithi uzaphela kusasa and then ngiyewenzi abanye bazakuya endaweni ezithineyo ukwenza engathi ngama-internship. Like mina ngize nje ngizakuya kwelaseNigeria e-Abuja lapho engizasebenza khona le nye inhlanganiso ekuqhuba umsebenzi okhangelana lani ephathelane lokuthula. So ngizaka khona le forum engathi i-3 months. Then bakhona abanye bayeUganda, abanye baya eMalawi, bakhona abazaze eZimbabwe ngokunjalo ukuthi siyethola i-experience ekuhleniyo kumazwe esingahlali kuwo.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho lapha lokusebenza le nhlanganiso le yaseNigeria?
Mina engikhangeleleyo kakhulu ngathi ngiyafunda ukuyathola ulwazi ngendlela zokukhona okho engilakho njalo lokuya engathi kuyashiya khona okho esengikufundile. ngoba umsebenzi zabe ngiwenza ukhangele indaba ze-advocacy ukukhulumisana lenkokheli ngendaba zokuthula. Mina ngathi ngiyenza umsebenzi onjalo ngenhlanganiso yobulawayo i-Progressive Regions of Association, but ngikhangele i-issue ze-service delivery. Kukanti-ke ngale lapho engiyakhona ngizabe ngiqhuba njalo engathi umsebenzi ofana nayo, kodwa ngikhangele endabeni zakhe zokuthula le-peace. Sikhangele ukuthi njenge-Nigeria njengendawo engani khathesi kulokulwa ukusiza ukuthi lokungahlalisani okuthize endaweni eziningi. So ngikhangele nami ukuthi ngiyebona ukuthi bona baqhuba njani inhlelo zani zokuthi bahlalisane.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abaze eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders nyakenye. Njalo ophatheke emhlanganweni wabatsha laba oqhubekayo kwele South Africa. Kunjalo nje abasakhulayo abazaphatheka kuhlelo lonye lonyaka sebekhethiwe njalo abavela eZimbabwe bangamachumi amathathu. Bakhangelelwe ukubuya eMelika ngenyanga ezayo. Ibandla le-MTCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende omnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi akhe okuthi umumo wezenotho usunganeno elizweni. Njalo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe seziphenduka ekhaya ngobunengi. Umoyo wethule amazwi la kungxoxo ayenze lo msakazo we-BBC namhla ekuseni kuhlelo oluthiwa Hard Talk. Kodwa obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kwe-MTCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyamangala ukuthi umoyo uhlala kuliphi ilizwe, ngoba iqiniso kuyikuthi umnotho uqhubeka ubhidlika ngamandla njalo abantu abaningi besuka elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe.
Uyabona, ngabona ungubaba usehluleka ukugcina umuzi wakho lemuli yakho uzowugcina usenza okwenziwa ngabo-Jonathan ukukhuluma amanga amabi kangako ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka izinto ziba ngcono. Sure, unless ngenxa yethiyena usitshela ukuthi khona kutsho abantu abafu-South Africa ngokudipota bengala maphepha aqondileyo besiza eZimbabwe, yibe sibabona besiza eZimbabwe. Ngoba angiboni ukuthi kulo muntu oweZimbabwe owasuka waya kwelinye ilizwe lapho kusetshenzwa khona okunezinto eziphileka khona angabuya elanda okusikubonayo lapho ekhaya. Ngoba lapho kulapho ekhaya sure izanu noJonathan wabo labo batsho njalo ngabe kuthiwa khona siyabaclassifya, ngabe sibaclassifya ukuthi ngabantu abangosathani, ngabantu abanxabe lamadlozi, amadlozi ayo ngamadlozi ababi aloyayo, ngoba nxa engaloyi abangeke bakhuluma into enjalo. Yibo abasizolalela umnotho welizweleli sinjenje nginxabo, kodwa bathi bona abantu bayaphendula eZimbabwe belanda amanyala nje.
Ungasichazela ukubana unjani umumo njengoba uyiphika imbiko kamnumzana uMoyo?
Uma kathesi eZimbabwe nasikhangela i-growth rate, itshengisa ukuthi i-growth rate ye-industry, ngikhulume ngalezo, ukukhula kumbe ukuthuthuka kwe-industry. Esikubona eZimbabwe lapha, abantu bathotshwa baluza imisebenzi nsuku zonke. I-industry kumbe amakampani avala nsuku zonke. Pho lokho kuthiwa uyathuthuka umumo uyaphambili yikuphi? Nasikhangela yena ngakuhulumende usesehluleka ukuholisa izisebenzi ngokufaneleyo, ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Sikhangele uhulumende kunendingeko, kathesi abantu bayalamba, sikhuluma kathesi kunendlala enkulu, abavunanga abantu especially kwelemandebeleni lemasingo, abavunanga lutho usiya kwezindawo emanikaleni. Kodwa-ke iZimbabwe yehlule ukuthi ibadingele ukudla bona babantu. So lokho kuthiwa kuya-improva yikuphi? Awubona ukuthi yikuphambana nje kwabantu basebephambene, sikuswa ngabantu abaphambeneyo bonke labo.
Umnumzana Bednico Bebe ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MTCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ubudlwangudlwangu osobuqhamuke phakathi kwamabandla abalisayele MDCT leZanu PF ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ukusabalala komkhuhlane we-Ebola kubikwa kuqhubeka kusehla kwele Sierra Leone. Imbiko ephuma esigodlweni salelo lizwe iFreetown ithi osukuphathise kwehliseni udubo lolu imfundiso ephiwa uZulu ngokuvikela ikakhulu emacaweni enkolo zonke esigoqela ezesiKristu lezesiMuslim. Ele Sierra Leone lilizwe elilamakholo amaningi esiMuslim lawa esiKristu, kodwa okujabulisayo ngamakholwa ikuthi ngamakholwa ahloniphanayo njalo kalwisani, okwenza inkokheli zenkolo lezi zenelise ukusebenzelana ndawonye.
Esigabeni sethu sendaba eziphathelane lezempilakahle lamhlanje sikhangela uhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yabodokotela abalekwe-Melika e-Operation of Hope olokuhlinza abantwana abazalwa begogekile umlomo unamathelene lamakhala esibhedlela seHarare Hospital. Lolu hlelo lusungulwe ngomvulo ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Omunye wababona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eHarare inkosazana Martha Pami uthi okwamanje sokuhlinzwe abantwana phose abangamachumi amahlanu i-48. Omunye umama oncedakale phansi kwalolu hlelo olomntwana ohlinzwe lamhlanje uthi ujabule kakhulu ngoba ukuhlinzwa komntana wakhe kuphumelele kakhulu njalo usenelisa ukudla kuhle, ukudla kungaphumi ngamakhala lapho nxa esethe wakhwehlela njengakuqala. Lo mama okhethe ukubizwa ngokuthi nguNaka Blessing uxoxe lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 echasisa ngokujabula kwakhe ngoncedo aluthole kwabe Operation of Hope.
Praxedis muza nguNaka Blessing ngihlala emzilikazi khona kwaBulawayo. Mina umuntu ngamzele wazala kanjalo vele. Kathi sinyanzele ngise Harare eCentral Hospital. So bam operator iyadla silibi kasasa. Kumi sicwako vele ngamakha sakuboni vele se-right TV. Amnte ngami ngamzala la CM ka 6 October. Ngamzalela e-Nelson koBulawayo. Mnte nami vele ngamzala ele-Clip Salad. So ngathi ngamzale njalo ama-sister bathi hhayi kuyalungiseka. Kuyalungiseka khonokho vele ungabi nge-stress. Ngakulalela khonokho. Bathi kuzabuye ama-doctor abavela khatshana bazalungisa abantwana wona lawo. Nangathi alright. Ngathi ngihamba emdilikazi ekliniki. Ngafike emdilikazi ekliniki. Ama-sister bambuza athi that's why ungahambi lo mntwana ngathi ku-operation. Nangabatshela ngathi umntu nami ngambuka abakangifoneli bathi bazamfonela. Wona ngathi alright. Kodwa ukuthi ungasuka la uhambe futhi empilo uyozwisisa ukuthi umntwana uza-operatewa nini. Ngiyangasuka kona phana emdilikazi kliniki ngisiye empilo esibhedlela. Ngafika laphana ku-outpatient banilayela kwenye indawo ngoba ikhathi vele ihambe vele ayikho thina sathi ayi-right sizahamba. Mte nami veleyangadlikuse vele ngathiisithwala iporiji angathimula vele iphume ngamakhala sathi ngamnika ithako vele angathimulaikuphume ngamakhala.
Balibhatalisa yini ukuthi umntwana azahlinzwe?
Hayi, ababhatalisi. Baya-operate kuphela.
Mkhuthazo bani ongayipha omama abanye abalawudubo olufana lolwakho?
Mina ngiyabakhuthaza vele omama abaledubo olinjengami vele ukuthi bangabi nge-stress vele kumbe bangakhathazeki vele empilweni yami. Kuyatholakala vele kodwa umlimi vele uyawazi vele ukuyenzelani nokufaka amadoktar abawazi ukulungisa khonoko vele. Into ezincane kuyalungiseka vele. Mina ngangalathemba vele ukuthi kuzalungiseka bathezi vele ndinethemba vele ukuthi hayi uNkulunkulu uyawazi into ayiyenzayo.
Amazwi ongathanda kuwatsho kulabo aba-Operation of Hope,
mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu vele ngabo khona okwangenzele khona vele ngangingalathemba vele ukuthi umntana wami vele akuzaba uzandumba vele ngangingalathemba ngoba ngayenza ukuthi ngihamba vele phandle abantu bayenhleka vele asithi ye umntana konjani ye wamzala njani benhleka mina ngangingizulela ngalandaba vele ukuthi abantu bathi ngemntanani kodwa vele kathesi ngilisikizisile ngangibuye yakho Bulawayo abangani wami nezihlobo zami zizambona umntwana zizamangala
ubabonga njani abe operation of hope
mina abantu laba mina ngiyababonga ukuthi uNkulunkulu ngiyacela sibili ukuthi abayingezelele insuku zabo zingezelele vele kuze kube nini nanini vele baze ba-operate ezizukulwini ezizukulwini zethu
lo bekungunakablessing wakoBulawayo umama olomntwana ohlinzwe ngaphansi kohlelo lwabodokotela bemelika ole operation of hope
Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile ngokuphathwa kwezibotshwa zezombusazwe kwele Belarus. Ekuqaliseni kwayo nale inyanga kaNkwenkwezi mhla ka-4, oke wancintisa esikhundleni sikamongameli kulelo lizwe uMnumzana Nikolai Satoyevich. Ugwetshwe ukuhlala ejele lapho okungaphileki khona lula, kufaka impilo yakhe leyezinye izibotshwa alazo engozini enkulu. UMnumzana Satoyevich ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka eyisithupha ngemva kokufunyanwa elecala lokuphatheka ekutshengiseleni ngokuthula esola impumela yokhetho lokudinga umongameli ngompalakazi ngomnyaka ka-2010. Yale Melika lithi likhathazekile njalo ngokwalelwa kukamnumzana Mikhalai Dzadok ukuphikisa isinqumo sokwengezelela isigwebo sakhe okomunye umnyaka ngemva kokugqiba esakuqala. Umthethondaba wale Belarus unqume ukwengezelela isigwebo sakhe ngomunye umnyaka ngemva kokumethesa icala lokungalandeli izinqumo zejele lapho akade ivalelwe khona. Ubemele akhululwe ngombimbitho esegqibe isigwebo sakhe sakuqala. Ngemva kokubanjwa ngamandla ngamazwe womhlaba, uhulumende kamongameli Alexander Lukashenko wenelise ukukhulula izibotshwa zezombusazwe ezimbalwa. Phakathi kweminyaka emibili ebalisa u-2011 no-2012, iziphathamandla zeBelarus zibikwa zikhululelo wakuxolela iziboshwa ezimbalwa ebezinikwe izigwebo ezinzima ezingahambelane lamacala ebezizetheswa afana lokutshengisela ngokuthula impumela yokhetho lukampalakazi 2010. Iningi lalezi ziboshwa zibikwa zibanjwe ngamandla okuvuma amacala ukuze zikhululwe. Okuyikho kwenzakale kumnumzana Andrei Saniyako, lo mncedisi wakhe ababotshelwe ukutshengisela ngokuthula ngo-2010 bazokhululwa ngomnyaka ka-2012. Kodwa okudanisayo, lezi zibotshwa zibikwa zithi zingakhululwa ziyabe lokhu zilandelwa zinhloli zikahulumende lamapholisa ensitha. Ezinye zazo ziyalelwa lokuphuma elizweni kodwa zinganikwa izizathu zokwalelwa ukwethekelela kwamanye amazwe. Ngakho ke ekuhlolisiseni indaba yokuphathwa kubi kwezibotshwa lokhu, uhulumende weMelika uqinisa inkuthazo yakhe uhulumende weBelarus ukuthi akhulule zonke izibotshwa zezombusazwe ngokuphangisa kungela migoqo, njalo abone ukubana imithetho yokulondoloza ukuthula iyalandelwa.
Okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhamuka udlakela kobulawayo lapho okubikwa kulisane intsha ebandla leMDCT phambilini komhlangano obukhokhelwa umkhokheli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza abantu ukuthi bengangeni kukhetho lama-by-elections.
Ibandla leMDCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi yakhe ukuthi umumo wezenotho usunganeno elizweni.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lwaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abemazweni asezansi kwezekazi le-Afrika abahlangene eJohannesburg kwele-South Africa benikana imbono ngenhlelo zokuzithuthukisa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhona pha eWashington DC.